I think abantu bebe celebrityiswa ikungazi ngoba into yokuqala abamele beyinanzelele ukuthi udokotela akathitshelwanga ukuthi bona basebekhalile ukuthi abamfuni. Udokotela wathitshelwa ukuthi umpresident omutsha uMnangagwa wasuka wa-appointa abantu abaningi kakhulu abangaso abameli bephalamenti. Isisekelo sombuso weZimbabwe sithi khona upresident omutsha nxa ekhetha idale lakhe nento icabinet yakhe kumele ekhethe abantu abango MP. Nxa kuukuthi ufuna olunye inyuzo kumbe into ufuna ama-experts angekhoyo kucabinet umele ekhethe 5 kuphela. But umnumzana uMnangagwa wayesehambe up to about 10 probably. So ama-victims kwaba yilabo abangasoma-MP and udokotela wayengasoye-MP wayelethwe evela phandle. Okwesibili mina ngibona ngani abantu babona ngani i-new curriculum le kwakuyingqondo kadokotela yedwa. Kungaso ihlelo likahulumende kodwa i-new curriculum yentsha kwakuluhlelo lukahulumende okutho ukuthi lowo uminista omutsha obuyayo uzalandela uhlelo lukahulumende olwavunyelwana kucabinet ukuthi kuzaba le-new curriculum ekhontinye njengoba ethilo. So ngibona abantu babephathiswa yikungazi lokuthi kanti vele kuhamba njani babebona ngani udokotela uyavuke ezidicidela nje ukuthi akube ne-curriculum yentsha.
Kodwa bakhonona ukuthi i-new curriculum leyi isebenzisa abantwana gadalala kutshonela ukufundwa akufuneka okokusebenzisa okuningi abangelakho okunjengamakhompyutha lamafoni.
Ngombono wami ngibona ngani kwakungayiphela i-curriculum le entsha le yalethwa ngemva kokuthi kwakule-report yayibhalwe ngonzela amasanga kudala nje ukuthi hhayi imfundo yeZimbabwe layo sekumele ngani iyathuthuka ifike ezingeni mhlawumbe lakwamanye amazwe okuthiwa ngama-international standards ukuthi abantwana bafunda njani. Kanti ngibona ngani laba yikuthi khona uhulumende lo okade khona wathi seyintroduca i-curriculum le kasazange wachasisela ababalisi kasazange wafundisa ababalisi ukuthi i-new curriculum le isebenza njani kasazange wafundisa abazali ukuthi i-new curriculum le izakutho lokho lalokho lalokho. So ngenxa yokuthi abantu babengelalwazi ngakho okwakukhona ukuthi bekuphikise ukuthi into leyenzakalayo le i-wrong. But isikhathi esingabuza abantu ukuthi kade vele okuyinkinga nge-new curriculum le kuyini abantu bazakutshela nje ukuthi hayi kuyasebenzisa abantwana hayi into zokufundisa kazikho. But I think it's just ngathi khona ama-challenges uhulumende ayemele walungise because wayemele efake imali ukuthi by the time i-new curriculum le iqalisa le abantwana sebelungisiwe ababalisi labo balungisiwe abazali batsheliwe. Nxa ususithi abantwana bazasebenzisa amakhompyutha ukhanyelile yini ukuthi kathi lo umntwana intri engwana lapho kungenamagetsi khona uzayenzani, osedombodema uzayenzani, ngoba sumdisadvantaja umntwana ofunde eHarare ulogetsi ulecomputer ule-internet efast ukanti osengwana ngale ikhompyutha kayilamagetsi le internet kayikho. So yikho lapho udokotela ayemele lo hulumende wakhe bekulungisa. Otherwise I think isikhathi esiningi abantu bakhala nje but bengakwazi ukuthi bakhalelani.